lokhu thina sikubona vele kutshengisele ukuthi abantu abanye bethu abavalileyo bavalele ngengekho emthethweni, ngoba ngabe ukuthi zokungisemthethweni icala lakhona lanto lohlukanisa njani abanye lishiya abanye. Sekutshengisela ukuthi okwazama ukuyenza lapha yikwethusela abantu abakhuluma okwehluleka kukahulumende. Yikho lapho babuyalibamba bona labo bantu bebavalele ukuthi sehluleke thina ukukhuluma kumbe sehluleke ukutshengisela lapho nxa uhulumende sehluleka khona, ngoba kubuye ukuthi ngalekelo cala elikhulu ngaye bakhulume konke kumbe ngabavalele konke nanamuhla.
Nxa like lakhuluma laye uGamushirayilo osekhululiwe, unjani, usesimeni bani, njalo uthi bekunjani phakathi?
Ye, kathesi besingakakhulumi laye okujulileyo sisizi ukuthi kuhambisekayo, kodwa ekukhanya engizobezise ngoba uyazi lokhu kuqala bengenalo, kodwa sisilokhu sizathi sikhulume laye size kahle kahle ukuthi benzani phakathi, ngoba kulokhu kusezandleni zama-lawyers akhe.
Laba abanye abalokhe bevalelwe liyake liye babona yini, njalo nxa selike layafika banjani, bakusimo bani, kumbe nxa lisizwa kumagqwetha abo?
Ye, kulabanye bethu abaseHarare eduze bayenelisa ukuyafika nazo zonke izikhathi abenelisa ukuyafika ngazo. Ye, omumo awulunganga phakathi laphana, ikakhulu for umuntu eyabe esanze ukuthi waphambanisanga, kodwa njengabantu abaziyo abantu imalungelo abo, akusinto engababulala umoya wabo lokho abakwenzayo. Kukhanya kungabantu abazimisele ukukhuluma iqiniso nokumela iqiniso, akusize izinto ezingabaqhisisa endleleni yabo abavekele bebezimisele kulisa ilizwi labo.
Lo, yebo, sephumile, kodwa abanye lokho bephakathi baqhubeka bevalelwe bencitshwa ibheyili, ilingatheni ngalokho?
Kubuhlungu kakhulu, ikakhulu ukuthi esaziyo ukuthi bavalelwe icala elingekhoyo, bavalelwe ukukhuluma ngokwehluleka kukahulumende. Ngakho kuningi lapho uhulumende ehluleka khona, so kuyakwenza size kusihlupha, ngoba kutho ukuthi sesisehluleka thina ukuthi sikhulume ngokunye lapho uhulumende ehluleka khona. Okuyinto engalunganga elizweni elingaphakathi abayithi bedemokhrasi, ngoba kanti kuzabuswa njani nxa abantu abakhuluma ngokwehluleka kukahulumende bebotshwa bevalelwa, especially khange nakuvalelwa abantu abangamastudent bavulekese esikole. Kutho ukuthi wonke umuntu nje phandle ngale kuba nzima kakhulu ukuthi akhulume ngokwehluleka kukahulumende. Ngimafitshane nje nabantu abafuna ukuthi benze sandande bengajelwa lapha bekhuleka khona, kumbe kuba yisinto esibi kakhulu, especially ngala amalanga okubuswa khona ngedemokhrasi. Sikhangelele ukhetho esiyakile khathesi, sihle sibone umhlobo wabakhokheli bethu esinabo nxa besenzenze ikhathesi bengakafika ekhethweni. Kutho ukuthi ngabe ngakhetha babuyele phakathi, kuza kuba nzima kakhulu futhi for abantu bezimbabwe.